o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 10 Mhlolanja 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu ke kuthi ukuthi inani labantwana abangenelisiyo ukubhala imhloliso ye O level le A level lizoba lilokhu elisanda ngenxa yokuthi abazali abaningi abasebenzi abasoze benelise ukuthola imali yokubhadala la mafizi asephezulu kangaka.
Uzulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka kukhulu ngokukhuphulwa kwemibhadalo yokuhlawulela ukubhadala imihloliso ye ordinary level le advanced level.
These imposed sanctions have been on for 2 decades now. The European Union has taken positive steps to repeal their sanctions regime. We urge them to complete the process by removing the remaining measures against Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele namhla emhlanganweni osaqhubeka omanyano we-African Union elokwele-Ethiopia ukubana kufanele izithethiso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe zethulwe. Uhulumende uthi uselayo imithi edingakalayo yokusebenzisa njalo kulungiselelwa ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe uveze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwembadalo yokuhlolela imihloliso ukubhala imihloliso eye ordinary level leye advanced level okwenziwe ngabohlangothi lukahulumende olubona ngezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council lobazimseki bethi kuyabethusa okwamagama. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abazali abaningi bathwele imikhono emakhanda ngokuqansa kwentengo yokuloba imihloliso e-ordinary level le-advanced level. Abazali abaningi bathi bebesazama ukuhlawula imali yesikolo layo eyaqansa okungelamkhawulo sebephinda behlangana lale eyemihloliso. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi ngempela liyadanisa inyathela labezimseki elinakho ukubangela ukuba abanye abafundi behluleke ukubhala imihloliso lonyaka.
Silokudana okumangalisayo ngenxa yokuthi besingakhangelelanga ukuthi izimseki ingakhweza nganale indlela. Kusho ukuthi iningi labantwana lonyaka basoze benelise ukuregister ukuthi bebhali imhloliso yabo e-O level le-A level. Lokhu kuzabisela emuva intuthuko ebisikhona kulokuzeni. Kwezemfundo uma besikhangela ukuthi iZimbabwe ibisazakala njengelizwe elithuthukayo uma sikhangela kwezemfundo. Lokhu ke kutsho ukuthi inani labantwana abangenelisiyo ukubhala imhloliso ye-O level le-A level lizoba lilokhu elisanda ngenxa yokuthi abazali abaningi abasebenzi abasoze benelise ukuthola imali yokubhadala la mafizi asephezulu kangaka. Silokudana kukhulu njalo sibuhlungu kakhulu. Sisithi uhulumende kayenze something, kangenele bone ukuthi imhloliso leyi ibhadalelwa imali esezingeni abalenelisayo njengabazali abangenelisiyo ukuthi beyithole imali kulezi nsuku kulobu nzima kakhulu elizweni lakithi besingakhangelanga ukuthi izimseki ingakhweza nganale indlela.
Abenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe labo bayalisola inyathela lezimseki bathi kuzakhama iningi lababalisi kanye lezisebenzi zikahulumende ezileholo eliphansi kakhulu uma kuqathaniswa lokuqansa kwentengo yempahla ezithile ezweni kunye lezemfundo. Uhlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council izimseki lwethule isaziso sokukhwezwa kwenhlawulo yokubhala imihloliso yesigaba seordinary level isifundo esisodwa siqalela kukhulu lamachumi ayisifucamunye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amane $190 kusiya ku $443 kuthi iadvanced level isifundo esisodwa siqala kumakhulu edlula amathathu lengcenye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amathathu i-351 kusiya ku-432. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele lamhlanje emhlanganweni osaqhubeka wenhlanganiso yomanyana wamazwe abensundu we-African Union owenzelwa kwele Ethiopia ukubana kumele izijeziso zomnotho ezetheswa ele Zimbabwe zethulwe ngoba zibuyisela ilizwe emuva kwezentuthuko. Njalo kuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane. Uphinde wathi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaqhubeka njalo sokulula ukuqhuba ibhizimusi eZimbabwe njengalokho okuchiwa inhlanganiso edingisisa ngalolu daba emhlabeni jikelele eye-Global Index. Umnangagwa uqhubeke ethi sebebanengi abangaphatheka kwezokwethulwa kwemibiko elizweni ngoba uhulumende wakhe usekwenze kwabalula. Ngalokho uthi eleZimbabwe lizaqhubeka ngenhlelo zokulungisa imithetho yalo ama-voluntary reforms njalo lizaqhubeka likhuthaza ukuthula kanye lokubambana ukwenzela ukuthi libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe omhlaba. Asizweni amazwi yakhe ekhuluma kolomhlangano we-AU.
Solidarity with the people and governments of the Sudan, South Sudan, Somalia, Burundi and Cuba who are equally suffering from similar unilateral sanctions. These imposed sanctions have been on for 2 decades now.
Simanyane lozulu kanye lohulumende weSudan, South Sudan, Somalia, Burundi le Cuba labo abathole amagabha avuzayo ngalezi izijeziso okweminyaka edlula amajumi amabili edluleyo. Umanyano we-European Union uzama ukuzethula lezi izijeziso, kodwa siyawukhuthaza ukuthi uzethule zonke. Uhulumende wami ukhulumisana le-EU kanye lelizwe leMelika ukuthi sibe lobudlelwane obuhle, sikhohlwe okwenzakala izolo.
In our quest to enhance national cohesion, unity and political tolerance, we have established the Political Actors Dialogue Platform.
Ukuze kube lokuthula elizweni lokubambana, sabumba umanyano wamabandla ezombusazwe atshiyeneyo kwePolitical Actors Dialogue, iPOLAD,
which brings together the various political actors in our country.
Lo bekungumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bekezela Mathu Mafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
So siyakwazi ukuthi yingoma liculo elaculwa umongameli uRobert Mugabe waze washona ukuthi athi ama-sanctions athwalisenz abantu beZimbabwe, ama-sanctions lokho. Kodwa akuzange kwenze nehluko. So umbuzo esizobuza-ke yena umongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi yikuphi osokutshintshile okuzanje ukuthi elakhe ilizwi lilalele yilaba abafaka ama-sanctions bengazange balalele uRobert Mugabe. Kumbe liculo nje naye oqhubekela ngalo phambili njengoba lalivele liculwa ngoba njengoba izinto eziningi azenzayo indlela abutha ngayo ikhanya ziyafanana lekaRobert Mugabe. So umbuzo yolo ukuthi-ke kutshintsheni okuzakanje ukuthi uTrump athi hhayi sesisizwa asilalela nene sibasize ngalokho. Kuthiwa yiku-buy time, ukuthenga isikhathi nje without asibeni sikhulume lokhu isiqhubeka phambili sibusa nathi silicule lelo culo elaliculwa nguRobert Mugabe njengoba walicula waze wakhishwa yibo kungela munye umuntu owenelisileyo kumkhupha.
Uthe leZimbabwe selivulele abanye ukuthi basebenze kwezokwethula kwembiko ama-media reforms njalo uthi kwabunjwa inhlanganiso ye-POLAD.
Hayi, izami inkinga imathi ibheka imbali yayo ukuthi iyenelisa vele ukwenza izinto ibisihlaba umkhosi itshela umhlaba ukuthi sesenze lokho kodwa laba ababe be on the ground bekubona ukuthi akusoqiniswe iPollard angithi yakwazi sonke ukuthi ashonto eyamukelwe nguye wonke umuntu seba abantu abanjengabokhuphe uma ukhangelisisa kungani sebacompromisa basebenze bekhangelisa edini lezano i-MDC isadonsela le so ukuthi akhulume ngePollard if into enkulu impela esivunane abantu bezimbabwe basilovunane ngayo bonke kungamanga
lo ke bokungumnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcethi yecumula ezombusazwe lizaxola ke bakwethu lapho mbenithe ngumnumzana Bekezela Mathu Mafuzwayo lapho ke bekhuluma simuzwa icingweni lo standikile emhlanga owe studio 7 ekobulawayo lengakhohlwa-ke uhlelo Studio 7 Live talk ngo-8 PM kusiya ngo-9 ntambama namhlanje kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz ku-live talk lamhlanje sikhangela ugwalo olwethulwe ngabe Rand Corporation eliphathelane lo mumo oseZimbabwe kwezombusazwe lakwezenotho kanye lokwenzakala emhlanganweni owe-African Union Tumelani text message kunombolo izithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle uDr. Obadiah Moyo lapho esethekelela isibhedlela seHarare Central Hospital.
Uhulumende uthi uselayo imithi edingakalayo yokusebenzisa eyalungiselwa ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu lapho ethe wacatshangelwa ukubana ulalo. Asekudinga kuphela uhulumende uthi okwamanje ngokuyimitshina yokuhlola izigulane ephumisa impumela khonapho okuthiwa ngama-rapid test kits. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle uDr. Obadiah Moyo lapho esethekelela isibhedlela seHarare Central Hospital lapho okulesigaba sokuhlola imihlobo etshiyeneyo yamagciwane esiyabona ukuthi asekusiba ngasiphi amalungiselelo okudinga indlela zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus eZimbabwe. UDr. Moyo ulandisa kabanzi ngosekukhona elizweni.
Besides the fact that we are looking and sourcing for the kits for the rapid testing, which take 15 minutes. We've identified and secured some 2019 novel coronavirus kits. That is what is going to
happen. Ngaphandle kokuba sadinga ukuthi sithole imitshini yama-rapid testing yona iveza impumela ngemva kwemizuzu elishumi lanhlanu sesilayo imitshini yakulezi nsuku esetshenziswa ukuhlola igciwane le-coronavirus lemithi yakhona. Sesiyitholile leyo michina lemithi yakhona sesiphakathi kokudinga lawo ma-rapid test kits.
Leli qula liphinde njalo lethekelela esibhedlela se-Wilkins Infectious Hospital esiseHarare okuyisibhedlela esikhethiweyo ukuba kube yiso esamukela abacatshangelwa ukuba balaleli gciwane le-coronavirus abayabe behle esilindweni sendizamchina ese-Robert Gabriel Mugabe International Airport bevela kwamanye amazwe abatholakala belalo ngemva kokuhlolwa balondolozwe bekiso bengahlangani lomphakathi. Umqondisi wohlangothi lwezempila kahle kumanisipala weHarare uDr. Prosper Chonzi uveze ukuba sebenze wonke amalungiselelo adingakalayo.
Those that will be managing the patients will not come together with the patient. The patient will be brought in
Abazakube belondoloza izigulane kabasoke babuyele ogulayo. Ogulayo lo uzalethwa nge-ambulance. Silabantu abakulolu hlangothi lwama-ambulance bekhokelwa ngu-Dr. Mudariki. Yibo abazaletha ogulayo lo ocatshangelwa ukuba osehlaselwe yileli gciwane loba osekuveziwe ukuthi uselalo. Abazothwalwa balethwe esibhedlela.
U-Dr. Jones uveze njalo ukuba baphakathi komsebenzi wokubuthanisa ulwazi oluzaphanyekwa endaweni ezishiyeneyo zezempilakahle kubo manisipala ilizwe lonke, ikakhulu emadolobheni yasemingceleni lapho kuvame ungena izethekeli ezivelela kwamanye amazwe abasebenzisa izimota lamabhasi. Kwagcizelelwa ngobe kulo mkhosi emele umqondisi wabongi kumanisipala weHarare uMetron Perpetua Kaseke.
Lapha esibhedlela yikho kuza admitwa abantu bonke abazabanjwa bele coronavirus. So besitshengisa ukuthi uhanjiswa njani, okokuziprotector kwakhona silakho yini, iprocess yakhona yonke uwenzela ukuthi abantu ama-health workers angabambi i-coronavirus yakhona, lokuthi i-coronavirus yakhona ingaspread into the community. Silungiselele, we are ready anytime. We are ready for any case to come.
Okusekelwe njalo ngosaphethe isikhundla zikanobhala kugatsha lwezempilakahle u-Dr. Gibson Mhlanga otshele intatheli zindaba kuba sezikhona indawo zokulondolozela abayabe sebelaleli gciwane lokuhlola abacatshangelwa ukuba balalo, osekusele ukuba izisebenzi zangkhona zifundiswe ngokwaneleyo njengalokho osekuthe kwenziwa kulezo ezisebenza eWilkins Infectious Hospital.
Ngobulawayo sile iThorngrove Infectious Diseases Hospital. Besikhona ngale ngeFriday last week. Sayenza i-assessment of indawo naleyo. Kodwa sibona ukuthi abaka ngafuna ukuba compare lesikubone lapha namhla eWilkins Hospital eHarare City. So sizabona ukuthi sibe le program yokuthi sibalethe ngapha eHarare ukuthi bezofunda ukuthi kufuze kwenziwe njani.
Okwamanje uhulumende uthi kabakabi khona asebethe batholakala bele gciwane le-coronavirus. Lanxa bekhona abalokhe besahlolisiswa selokhu baphendukayo bevela kwamanye amazwe ikakhulu kwele China lapho elaqalela khona ukusabalala. Uhulumende uthi khathesi umsebenzi wokuhlola ukuba umuntu legciwane le-coronavirus sokuza kwenzelwa eZimbabwe nxa ama-rapid test kits engatholakala, ikanti ensukwini zangemuva bekuthunyelwa ama-samples kwele South Africa imithi yokuhlola igciwane ingakabi khona elizweni. Umkhuhlane owe-coronavirus uqalele kwele China ekupheleni komnyaka odluleyo wasabalala emazweni edlula amachumi amabili emhlabeni jikelele ogoqela eMelika, Thailand, South Korea lamanye. Okwamanje lomkhuhlane usubulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa, kuthi asebetholakale belaleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane emhlabeni jikelele, iningi labo liseChina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngolabanye abantu abathi inhlanganiso eRand Corporation ichaye ekhaleni ngokuthi akula nguquko kwele Zimbabwe, lokhe kwasuswayo umoyi uRobert Mkabe esikhundleni libutho libambisana lelinye ixuku labebandla elibusayo leZANU-PF. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso le luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa labebutho bancindizela uZulu okwethusayo. Ngakho ke akusoze kube lenguquko elizweni kuze kuguqulwe indlela yokuqhuba ukhetho lokwenziwa ngabebutho. Lolu phenyo olwenziwe enyakenye phansi kwesihloko esithi A New Zimbabwe Assessing Continuity and Change After Mugabe luthi okwenzakala eZimbabwe kuphambana lamazwi kamongameli Mnangagwa othi uzimisele ukuguqula ezombusazwe lesimo somnotho elizweni. Abakubandla leZANU-PF bathi inhlanganiso lo iveza imibono yelizwe leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule webandla lezanu-PF, uNkosazana Busi Masina labanye. UGawule nguye osungula lolu daba.
Indlela ababona ngayo izinto, kodwa ke balohlangothi lwabo abalusekelayo, uhlangothi lolwana uhlangothi lwabancindezeli abayibo abasincindezelayo, basebenza labo ukwehlulekisa uhulumende, bayancedisa, bayajabula ukubona izinto zizimbi zinje, ikakhulu ngoba ezinye izinto ezenziwa yibo zisenziwa ngabomu, ezigoqela nje izinto eziyame entweni zama-functions, konke kusehla nje kutheni kathethi baphambanisa inhlelo eziningi kakhulu besebenza nezita zethu phakathi kwelizwe, khona babephambanisa inhlelo yokukhweza izinto, bephambanisa inhlelo zezimali, belimaza ama-retail, belimaza imali yethu, imandla yokuthenga, besenza konke khona okuninginingi abakwenzayo. Yebo phela lathi kulo mlandu njengohulumende ukuthi siqede silwise izinto eziningi ezinjengecorruption.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Sizokuthoka sihlobaba lapha ecingweni. Wathi sizwe ukuthi sihlobani. Mfowethu kunjani?
Ah, ngudadewenu akongifowenu.
Dadewethu kunjani? Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma lobuhle emagwegwe kobulawayo. Abantu bezanu PF iqiniso kabantu futhi. Into yamasotha lamaphoyisa yinto ephilayo. Kulesi khathi engangisizwa kuthiwa amafotha ayathaya, amafotha ahlaya. Ngizengakubona unyaka ophelileyo. Bathaya emehlweni ami, emagosa khona lapha ezitolo lezizakogrindezi. Bathaywa abantu emini langalibalele. Bengihlalele bengenzanga lutho. Ngensuku bezana abantu bevuka ukudla ke, bevuka ubhovu ukuthi hhayi asafuna ipetrol le ikhwelile. Babezihlalele abantu bengozi. Athutha amafotha ngengotshaza. Anonto yakodwa ode umgcwele izingotsha.
Ye, ingotsha
ye. Abantu bayithaya abantu ngimile sonyekhanyile and okuyinto etshengisela uchuku lezano PF kunje siyake kuthiwe abantu labake baphume batshengisele awungeke utshengisele ngoba imbhobhoza ayibona phandle lapha sihlobosane kwenzima
baba Gawule. Akumphendule ngamafitshane sibili sibuyele kuye nje.
Akusoqiniso lelo ukuthi umnankagwa is worse than umngane ngoba ungakangela ukhetha kasi kangena ukhetho lolu ka 28 oludlulileyo ukuthi belizokuthula njani. Singakhangeli kuphela kwanto amasosha adivula abantu ngemva kokuthi kokhetha, kodwa konke lokhu kuyatshengisa ukuthi umnankamba ubevulile fili yonke into even nakathethi indlela umumo wezinto yiyona abantu bakhululekile.
Ye dadewethu uyamuzwa uyakhuluma umdala lapha
Gawule, iqiniso awulifuna anti lawo ungwezani vele ungathi lawo ungwezani uphiyesibini oza kukhuluma kodwa iqiniso uyalazi kunje i-opposition ngayivunyelwa ukuhambile kwacela ukuthi sifuna ukuthi senzele ukuthi sifole iyaphuma imibhobho yonke angikhulu into zokutshelwa mina ngihlala lapho kobulawayo edorobheni lapho elingafuni khona izami vele lomoya mibi kanye nabalandeli bayo yena uGawule nalowo vele nyamaza umdala lowo uvele la umoya wakhe muvi
esilo baba lapha ecingweni
ukhuluma la engubrisingwelakhwe i-research le i-72 ngekhesi yezimbabwe but manje ukuthi kusovwa njani the only way ongasovika ngayo yikuthi abantu ba-admit ukuthi khathesi we situation enjalo ezimbabwe nxa kungazanga kube i-admitted then there is no way lapho kungaba nge-solution khona. Unfortunately i-admission yangikhona can only come from the top leadership. Nxa kubona ke ngavuma usokona wekuthi problem efuna ukulungiswa then there is nothing engaba sovi.
Labo-ke ngabanye babantu abaxoxe loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethelela enkundleni yebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa sezikhuthaze omantshi, abahluleli, abatshutshisi labanye kwezokuthethwa kwamacala elizweni ukuthi basebenze bengathathi hlangothi njengalokho okwenziwa ngosowabo kwele-South Africa. Lokhu kulandela ukwethulwa kugwalo lokuthi owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma obotshwe ngemva kokwehluleka ukuza emthethwandaba. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Udaba logwalo lwethulwe umthethwandaba ukuthi umnumzana Zuma abotshwe i-warrant of arrest ngolwemzini seluvuse umsindo omkhulu kwele-South Africa. Kodwa iningi labeZimbabwe bathi kukhombisa ukuthi imthethwandaba yakwele-South Africa izimele njalo isebenzisa umthetho njengoba unjalo ingesabi lokuthi ngubani owephule umthetho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukusebenza kwabehluli labatshutshisi bezimele hathi ukwenza sengathi isebenze ebandla elibusayo yinto abayilambele kakhulu eZimbabwe.
Imthethwandaba yaseSouth Africa iyasitshengisa njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi isebenza ngokuzimela, ayidonswa ngamakhala nguhulumende obusayo njengelizwe lakithi laseZimbabwe. ESouth Africa akekho umuntu ongaphezu komthetho. Lokho asikuboni ke kwalese Zimbabwe lapho iziphathamandla zephula umthetho, icala lakhona liphelele emoyeni.
Isiphathamandla sezapho umnumzana Future Msebele uthi akafisi ukuphawula ngokuthi uZuma ulecala kumbe hatshi, ngoba lolu daba lusasemthethwandaba. Kodwa ke uthi ukuthatha uhlangothi kwemthethwandaba eseZimbabwe yinto esiphendule ilizwe laba inhlekisa.
Okwenzakala kwelakithi kuyadanisa kakhulu, ngoba kwelakithi asikaboni umthetho nje uzimela wodwa. Kuyakhanya kuvele kumhlophe ukuthi hayi, abaphetheyo abakhokheli bethu baphezu komthetho. Akula mehluko phakathi kwababusayo, phakathi kwabaphethe amakhotha bojaji lomanje. Yonke into eyenziwayo iphuma le kuZANU-PF.
Ngeviki ephelileyo umthethwandaba kwele South Africa bekufuze uqale ukuthonisisa icala likaZuma elithinta imisebenzi yenkohlakalo okucatshangelwa ukuthi wayenza. Kodwa ke uZuma akazange eze emthethwandaba, wathumela igqwetha lakhe umnumzana Daniel Mantsha le ncwadi ebika ukuthi akekho uye kwelatshwa emazweni. Ngemva kokubona le ncwadi, okhokhela abatshutshisi igqwetha uBill Downer wahle wacela umthethwandaba ukuthi wethule incwadi yokuthi uZuma abotshwe ngecala lokwehluleka ukuze umthethwandaba esithi lincwadi ayichazi lutho ngomkhuhlane kaZuma. Umahluli uDiaplay uvumelane labatshutshisi esithi incwadi ethunyelwe nguZuma ayicaci ukuthi ngeyani, kunenge okubhalwe kiyo ongazwisisa kiyo, ayilabufakazi bokuthi oyibhalileyo ngudokotela, ayibhalwanga usuku lokuthi uyibhale nini. Okunye obekubhaliwe kuphinde kwacitshwa, kodwa lowo dokotela akasayinanga ukutshengisa ukuthi nguye ocitshileyo.
A warrant of arrest.
Ngikhipha incwadi yokuthi uZuma abotshwe engafika la ehluleke ukupha izizathu ezibambekayo.
The date on which this matter will resume.
Lokho abeZimbabwe bathi sibonelo sokuthi imthethwandaba yakwele South Africa ayesabi ukusebenzisa umthetho loba ususithi umongameli loba owayengumongameli aye ejele. AbeZimbabwe laba bathi zinenge impawu zokuthi ezomthetho kwele South Africa zisebenza zingathathi inhlangothi. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa usemthethwandaba esiyaphikisa isinqumo somvikelo womphakathi u-public protector wamthola elomlando wenkohlakalo ekuqhutshweni kwezimali zomkhankaso wakhe wokuba umongameli webandla le-African National Congress. Kukomishini edingisisa ngezenkohlakalo kwele South Africa sekwedule ubufakazi obuningi obutshengisa ukuthi uhulumende, iziphathamandla zakhe kugoqela labaphathi ntambo, baphatheka kangakanani emsebenzini yenkohlakalo osekungenza ukuthi bagcine besejele. UZuma wetheswa amacala enkohlakalo agoqela kwemukela imali zesifumbathiso okwedlula amahlandla angamakhulu ayisikhombisa 783 payments axhumene lokuthengwa kwezikhali zempi okwenzeka ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Lobanje umthethwandaba uphe uZuma kuze kube mhla ka-6 Mbimbitho ukuthi ethule ubufakazi obambekayo bokuthi ngeqiniso obegula kumbe engehluleka lokho abotshwe. Iningi labeZimbabwe lithi ukwethulwa kwalolu gwalo nje kuphela kukhombisa ukuthi umthetho usahlonitshwa kwele South Africa. Lokhu bathi bafisa ukubona kusenzeka eZimbabwe. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Singekehlukani wothi sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lalamhlanje njengoba isikhathi singasavumi. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwembadalo yokuhlawulela ukubhala imihloliso eye-ordinary level le-advanced level. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele lamhla emhlanganweni osaqhubeka omanyana wamazwe awe-African Union kwele Ethiopia ukuthi kufanele izijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe zethulwe. Uhulumende uthi uselayo imithi edingakala yokusebenzisa ukulungiselela ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.